sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be-interpreter umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa. Kodwa ibandla lesi silikutshaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
Izalo isebenzisa ubucili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba iziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalela eParliamente kobulawayo yiHigh Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe nomination court isikhathi esasihleliwe yiZEC sesedlule. ISupreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha eCCC esithi wona iHigh Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla lezano PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo yikuthi iSupreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho, sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisindo kumphakathi.
iSupreme Court ingavumelana leHigh Court ukuthi ayi ilaphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekula abantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi kuyabe kumele kube lomhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nga mina ngingakhuluma kathesi ukuthi siza kwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenze ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abezek abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakachayi but bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakachayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngapi so ngibona laba abasoli ibandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngapi isiya ngapi nesikwaziyo ukuthi abalunga eCitizens Coalition for Change afika enomination court ihola lesine lingakachayi
lo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoxe lolwelamalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe ese-Country Park use wa-congratulator ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni so kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo yokuthi i-coincidence yangkhona ngoba omunye uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kule nsolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi kwenzakali yikubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TPC liyabakoloda ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo lebandla le-TPC kufuzeni bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi so uma abantu babo sebekhitshiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapote amabandla amanye ukuze kuvinjele izano
siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga leZANU-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba
akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kaModi engibona kungenzakala ngoModi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi uModi ukhitshiwe akulokho vele kangikukhangelelanga uModi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni ezininginingi yibo ababe ngosomabhizimusi so yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka uModi wengane uyathinteka entweni zegolide le muli yona le siphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi uModi namhlanje ngavuka egijiwe hhayi siyabe singasibo bantu abakhulileyo uModi usebenza labo labana abantu
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethule lamazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphedlela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isiphedlela esinje.
Elezinto zonke ezifunekayo yisigulane.
Isiphedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla lezanu PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki khonapha eCowdrey Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isiphedlela. It's well equipped, it's got very modern equipment. Imishina eyenza yonke into abantu beCowdrey Park bazakhangula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabithwala isigulane besiyasizwa ekliniki.
Umongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathunqa. Yazizuyela nani? Under the Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe umntutu ziyathunga eyayiyikhona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sifotele izanu PF 23 August siwine nomdumo namhla ufuna ukutshela zulu ukuthi sonke siyafana esibabeni sezanu-PF amalokhankali zonke ngezanu-PF iparlamenti ngezanu-PF sizawina.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe zanu-PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza eziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla lezanu-PF. Aspiring candidate engubaba uMthuli Ncube, we have seen i-development esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma-opposition parties.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBrithani eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU-PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala ese-Stone Ridge esiseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi sisilithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abe ngokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi upresident njengoba engumuntu ofake ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icakalise court kakula muntu ofanele ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo 4 o'clock icubungula i-appeal. Yena sehamba sesiyatshela abantu e-Cowdery Park ukuthi ubaba uprofessor Ncube Mthuli seyi-NP is an opposed. Kulokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into esen-S engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi subjudice. Iyazila ngoba lapha sibona ngani into zifunwa ukuinfluencer i-High Court ukuthi njengoba upresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu-MP ano-opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile. One. Okwesibili umuntu omdala ufanele ekhulume iqiniso okwenza ukuthi abantwana labo bafunde. Iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uprofessor Ncube. Uncube ufice vele imali ezivela ku-United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa. Sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu. Okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa abangabanye abantu abathiwa bazibuyele bodwa. Hatshi bona abanye abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sebatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iward 1 babuya bazahlala khonaphana. Okwesine sibona abantu phiwa ukudla bejikeli amajikeni inabo nje beholwa njengenkukhu. Lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba i-poverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla. Njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa. Konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months. Yikho kabantu sebelandela lapho okuholelwa khona abantu njengenkukhu. Kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele iStudio 7 umlayezo lo esecingweni eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo. Asambeni
madoda. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesephume wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaChiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCountry Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarubona, sarubona, basa, 2 to 7, sarubona. hayi yazi abantu bezandaba, abantu bezandaba banamanga too much la. Zama ukukhombisa abantu ukuthi bebe-under bona. Abantu bangayingeni indaba yezandi, bangayingeni indaba yezandi, bengarotshwanga izandi ngama-peanuts manje. Ngoba nje ma kuphela ukhetho nje banyamalala, ngeke uphinde ubabonisa, uzoyobona ngo-2028.
Eyo Studio 7, Studio 7, ningabe livuka njani emsakazweni? Siyeza umnankakho izethembiso zakhe, kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele yohlala ethembisi yodlamelo lwabathaluko. Manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayiba abafunekayo? Bona ma bengelavalo abavulele laba bantu bavotelwa bakwini, ma besenza kuhle abantu babavotele. Ngijiya khonapho
Studio 7. Studio 7 linjani? Mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa nguyenkayi, kuthiwa ibulawayo Nkayi Road. Ubonini kwakhulunywa ngayo? Waye eqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa, kathesi uzavotelwa uyawina, uyazithulela ezithulela, uyaziya evumvuluka ngo-2027 zebona u-2028 seseduze. Ekhona esitshela ngemgwaqo, khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubosiganda, wathi akula mgwaqo vini. Mina ngisemajiji, kathesi ukusuka ngenqola buhamba ngenqola buhamba ibhayisikili usefika emajiji, ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa kuthaya phambili ngezano. Yini into yakhona enziwa ngezano ebukekayo? Abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izano le ngamanga kuphela esitshela wona, singeke sapha yasilungisela ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela.
Siyabingela emsakazweni sakhona khona umsebenzi. Sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi zizinkantolo zakamangempela na, noma ziphathwa izano ngempela, ziqondiswa i-headquarters yezano. Ngoba kumele baphawule ukuthi basho ukuthi uSevio Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi ancintise ukukhetho lamalunga e-DPC lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ukuthi ancintise lapha kwaBulawayo. So inkantolo ma izaphumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzana, amaZimbabwe emele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezana. Bekhohlwa kwathi noma izani ngazi i-Greek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono. Ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi, zingakhomba zethwa lutho, ziphuka amathambo omzimba zibe paralyzed ngalamuntu ozazibheka. Ezinye ziyaqhubeka zivela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya, kungakhomba zethwa muntu kwandaba zalutho. Ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphi kambe kanjani ukhetho, ipha ama-results okhetho, zizophulwa yiyo futhi iZANU-PF kwandaba zalutho. iZANU-PF kade busa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho. Akula lutho lulodwa ngaphandle lokuthi babophe ama-opposition kuphela ongarivume, bayaphelela ejele labo Job Scala kuphela. Yiyo lokufaka izinkantolo, imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo wakunkinadela usaphuma ejele. Hayi into enhle ukuthi fakani iZANU wokukhona okuzayo okuhle, cha akukho. Siyabonga.
Sibingelele enkundleni. Lishona njani basakazi? Oh, khulumayo ngumantsheza. Sizwile ukuthi kuthiwa eCadry Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezano. Mina ngokwazi kwami izano ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe. Izano iyeyama kumadona. Njengamanje kuvule isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain, kodwa izano iyajika ithi yiyo eyenza intuthuko. Izano ayikaze yagubha loba isibhorani. Konke izibhorani ezikhona ziyasuka zigejwe ngamadona, kodwa izano iyathi fika ithi yiyo egebhe isibhorani. Lezibhedlela kathe semakhaya abantu bayazakhela izibhedlela, kakhulukazi abantu abakudiaspora. Isibhedlela leso mase sizovulwa, izano iyafika ithi yiyo elethe leyo ntuthuko. Thina siyayazi, siyazi kahle, asiyifaniseli. Kathe segwanda kwakuvule inkamba zamapholisa ezincane, ngizinto ezincane ezakhiwe izakhamizi, izano iyabuya ithi yiyo ekwenzileyo lokho. Siyakwazi ukuthi izano yonke into iyeyama kumadona, ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto. Lokudla okubuya kwi-United Nations mase kuphiwa abantu izano iyakuthi ngokwayo. Siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu, kodwa thina siyazi kahle izano. Kodwa ngicabanga lokuthi abantu sebeyazi ukuthi izano yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa. Ngalokho-ke asisezamenini ukuthi kube le nguquko, sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi. Sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki, asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasishiya kuphi bantu bakithi.
Sivoteni ngokuthula, singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka, but asikufakeni enhliziyweni, sisebenzise uthando lusenhliziyweni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, salubanani linjani ngapho? No, thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. Udaba lwami lulana le ndoda indoda akobulawayo ungazi noma ngichabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona ileadership yeCCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi uba bekunama structures and everything but akafundi if izanu PF nefazi could infiltrate iCCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama MP what more if lento yenziwa kudala bangaka ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze kubonisa ukuthi wena uyi leader manje wena mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngexolisa ukuba ngu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanxa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe ileader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine very very slim against ama-Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hhayi i-recession ayikhanyi ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden ma ithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3%. And kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi. Into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against iRussia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. kodwa ibandla lesisi likuchaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.